idlanyela alilunganga njalo kumele angafili khulise behilikhuthaze abantu abayezinto zizodlanyela kumele bekhuzwe njalo bejeziswe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye upresidenti wezanu-P F uphuma sobala ngezikhathi zonke ngiyabona izolo mebuthake uphumile futhi ekhuluma khonokuthi hhayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amanzi benathe kulekele bedlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazibeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba kuyake ngasondaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi so-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa so laba abantu abatshaya abantu laba ngabantu abalokhu bengcolisa ilizwe lethu kube mhlawumbe ngabantu abangasiyo bethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi ungavele ilizwe lezimbabwe ilizwe elobudlwakudlwaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo so njengezanu-P F umongameli wethu ye set the tone usekhulumile ubana akulabudlwakudlwaka kumele benzakale abantu bengathaywa abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule pho wena nxa ulokhu usenzebudlwakudlwaka so kumele uthwale isibhambano sakho wedwa siyafisa ubana ngabe ukuthi umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana lokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena
kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni
into enhle ukuthi kulezi nsuku sesilento leyana othiwa ngama-smartphones amavidiyo lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi kulezi nsuku into yena le yamavidiyo lanani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandelele besebekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani so laba abantu abayenza udlakudlaku abajezise ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.